esikubonayo ukuthi iZANU PF uhulumeni wehlukene phakathi kulana abafuna ukuthi kulwe lobusela kulaba afuna ukugcina ubusela abo busela abasayi babalamandla abasa abasanqobayo ngalesi sikhathi akukabi namandla esiwabonayo kuzethi kuZimbabwe Anti Corruption Commission kusadlalwa nje okwamanje.
Manje nxa ukhangele ubona labo asebeke babotshwa bakhululwa ngabantu abaseduze lo mnangagwa na kumbe ngabantu abalamandla ukwedlula lo mnangagwa?
Kuhlangene kulabantu abaseduzane naye ngokuba njengomuntu osuke ngo-1980 embusweni akungeke umangalise ukuthi uyazana lamasela wona lakhona akuleli lizwe. Kuyazakala umgabe wayekwazi lokho, umhlaba wonke uyakwazi ukuthi phezulu kuhulumende kugcwele amasela. Akukhulunywa yithi nje kuphela abantu kodwa babehlala umgabe ngoba ngisuwayo sithi kule-corruption. Umnango kuyakhula umuntu kule-corruption nathi siyakwazi ukuthi kule-corruption okuseleyo ukuthi kubotshwe abantu bagconisiswe iphele i-corruption. Kube sekusiba labanye-ke asebaba lamandla kakhulu okwedlula uhulumende olokho kuyakulinganiswa into esawuzwa ukuthi i-state capture. Abantu labana abanemali abasupporta iZANU PF ngezimali zokukampena, abakwazi ukusekela labo abanamandla ngezimali zokusebenza. Labo bantu sebenamandla okokuthi bayenelise ukuqhubeka beyitshontsha ngokuba sebekhontrola amapolisa, bakhontrola i-prosecution, bakhontrola i-politics yelizwe, benjalo bengo-businessmen. So zimbili lezi zinto ozibonayo phakathi zisenzakala kuhulumente.
Kulokwehlukana kwembono kubandla leZANU PF kulalabo abathiwa i-G40 labelacoste, kunga kudlala ndima bani kudaba lona lolo lwenkohlakalo?
Nga lukhona kukhona okungenzeka, kungenzeka ukuthi abe-G40 laba ababekhona benamandla ngalesiya sikhathi babotshwe nje kuyindlela yokubathwalisa nzima esingathi kucelezi i-political persecution. Abantu bakhona bangagwetshwa ngoba phela fika belobufakazi bokuthi laba babotshiweyo kumbe bavela ku-G40 kumbe noma yiphi inhlangano i-G40 ye-ZANU PF banamacala.